kukabili into yokuqala okumele sina nje vele lapha ukuthi lo onguye osengumongameli uthi yena yena esakhula laye wasalambijana ukuthi laye bembulale ngenxa yalokho owawusenzakala ngaleso sikhathi. So yikho ubevele engumuntu othembisayo ukuthi into leyo abathi i-death sentence or death penalty, ukugwetshwa kwabantu ukuthi bebulawe, into azazama ukuthi ethangelane layo. So ekukhulumeni kwabo namhlanje lokho kukhona kulalaba abaphumayo, kodwa indaba enkulu esiyibonileyo ekhona yikuxolelwa kwalabo abaku-death row, abagwetshelwe ukuthi bebulawe. So ngakho-ke abanye kuthiwa sebezathola i-life imprison ukuthi behlale ejele impilo zabo zonke. But lokho okunye ukuthi abanye bakhithwa kuya ngokuthi babevele bengenelene, yinto le abathi ngesikhiwa i-rehabilitation, kumbe vele into okumele abantu ekhaya bezibuze ukuthi nxa umuntu ehambe ejele ubevele ehambelani ejele. Abanye bathi kumele umuntu ehambe ejele ukuthi abe lethuba lokufundiswa kutsha ukuthi impilo, abe ngumuntu ongaphilisana labanye kuhle nxa engaphuma. Kuzokuba labanye labo abathi no, umuntu lowo kumele lingivalele ngoba umuntu lowo is a danger to abanye abantu phandle.
Ye, ngiyakuzwa lapha uyakhuluma ubana umongameli engaba engumuntu olesineke ngoba laye wake wagwetshelwa ugodo. Kodwa-ke abanye ngabathi hayi, umongameli kasomvu yisilo ngoba bekhangela udaba lwegugurawundi babathi laye waphatheka. Ungakuthini wena nxa ukhangele khona?
Kusuka kube le nto le abathi ngesikhiwa ngama-double standard. So laba abaphumayo okwabo lokhu into encane, omunye uzabuza ukuthi pho-ke nxa kuzakhithwa laba yikuzama yini ukuthi lathi sixole sibaxolele nxa kuyukuthi kukhona okwenzakalayo. Kodwa akula phela muntu ozaxola, anto bathi icala libona ezintweni. Uzaxolelwa njani nxa wena ungakavuyi ukuthi kukhulisana indoda? So ngibona njengani indaba lezi ngeke sakukhanyela ngelihlo elilodwa, kumele sikwehlukanise.
Siyabona lapha abanye abakhululiweyo ngamalunga ebandla le-MDCT. Kungasebenzela yini ibandla le-ZANU-PF ukuthi lithole amavoti amabili amathathu ngokwenza lokho abakwenzileyo?
Othi ngufake ngaleyi nje, umuntu osapoti i-Highlanders lomuntu osapoti i-Dynamos, kumbe umuntu osapoti i-Manchester United lomuntu osapoti i-Barcelona kumbe i-Arsenal, abantu be-Dynamos bangazenzela. Mina njengomuntu we-Highlanders nizahlala nisithi lokhona bengasophena. So engikubonayo yikuthi abantu be-NBC akujayelekanga ukuthi umuntu eqeya ngale ngaphandle nxa kuyikuthi ubevele yisigange lapha khona